endaweni zethu namhlanje lilo Mike odokotela sebebuyele emsebenzini bekhona ngokuthi uhulumende wanile okunye okufunakalayo okugoqela ukuholiswa ngamadola emelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzakwethekelela amazwe amahlanu ngeviki ezayo ngesikhathi uhulumende esehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Abantu abambalwa bamiswa emthethwandaba besethethwa icala lokutshontshelwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ikhulu lashumi amahlanu amadola $150,000. Uhulumende uyenelisa na ukulungisa konke okuhluphayo elizweni? Salethulela lo daba lolu kusihlwa namuhla ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asiyisuzeni bomama. Sikhangela okwenzakala kwababalisi abanye abakhala umsebenzi kulabanye njalo abasebenza bekhonona ngeholo eliphansi. Kwenzakalani kwezemfundo nxa lokhu kusenzakala kubabalisi? Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi sikhona ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.